Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Yele kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisebenzeneni akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisayo kakhulu ukuthi iAfrica isebenzelana ndawonye lamanye amazwe ukuzibe incedisana ukuthi bathuthukisane.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshwe ngokulobelana izivumelwano ezimbalwa.
Kodwa ngasikhangela emanyuziphepheni endaweni ezijino sesizwile amanye amaminista ekhuluma nje besithi ama-NGOs afuna ukudenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijineyo. Ama-civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi ezedlula kancane amakhulu amabili zamadola eMelika i-$234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala lumnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano bemsebenzi ehlukeneyo phakathi kweZimbabwe leBotswana oyiBinational Commission iBNC uphele lamhlanje eHarare. Lumhlangano ugqitshwe ngokulobelana isivumelwano esengeze imali ebithenjiswe ngeleBotswana isuka kumapula azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu isiya kubhiliyoni lamapula yokuphathisa intuthuko yeZimbabwe. UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukene udaba lokwengezwa kwesilinganiso semali ebolekwa nguhulumende ngoweBotswana isuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu amapula isiya kubhiliyoni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labantu liveze intokozo kukanti abanye bathandabuza ukuthi kambe uhulumende uzalandela izithembiso lezibopho kulesi sivumelwano. EleBotswana selithethe inyathelo lokwengeza imali eliyiboleka uhulumende weZimbabwe isuka kuzigidi ezingamakhulu amahlanu zamapula 500 million pula isiya kubhiliyoni lamapula. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba umphathi ntambo wezokudlelwana lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa balobalana isivumelwano sokusebenzisana enhlangothini ezehlukeneyo zempilo eleBotswana lathembisa ukwengeza imali eliyiboleka eleZimbabwe. Ezinye izivumelwano zenziwe enhlangothini zomsebenzi kwezemigodi lokutholakala kukagetsi eZimbabwe. Iningi likaZulu liveze injabulo ngalesi sivumelwane okugoqela umnumzana Jason Matugule isakhamuzi seHarare.
Hey mfowethu, yele kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisebunzimeni akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu ukuthi iAfrica isebenzelana ndawonye lamanye amazwe ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane. Njengabantu seke sithatheke sicabanga ukuthi mhlawumbe o-America labo Britain yibo bodwa abangasinceda, kukanti thina ngokwethu sisenelisa ukusebenza ndawonye ukuze sithuthukisane thina njenge-Afrika. I just hope ukuthi khona yinto nje ezaphumelela lokuthi yinto nje ezasebenza kuhle.
Unkosazana Bethe Mlilo esinye njalo esakamusi Harare yena laye uncume kakhulu lesivumelane esithi kuveza ukuthi uhulumende uyazama kodwa waphanga wamkhuthaza ukuthi alandele izithembiso zakhe.
Mina I think sibili kuyancomeka kakhulu okwenziwa nguhulumende. Ngithi kaqhubekele phambili esenza imisebenzi efana lale. Kodwa ngifuna ukukhuthaza njalo ukuthi uhulumende wethu alandele izinqumo lezithembiso abazenzayo zingapheleli nje emaphepheni, which means ukuthi kumele ayenze i-follow up kulokho konke abakwenzayo.
Omunye ophe umbono wakhe ongosakhulayo uTyson Mkhulu uthi yena usafuna ukuthi uhulumende achasise ukuthi imali izasebenza njani njalo izakuza yimalini.
Hayi, uthi uncedo lwangkhona lolu lalizwakali ngoba thina sathi sisizwa okokuqala kwakuthiwa it's around $600 million uncedo lweBotswana, kanti sesizwa kuthiwa i-1 billion pula. So mina sengikhuluma iqiniso angikabi kwazi ukuthi kunjani. Sesimelele uhulumende ukuthi laye sichasisele ukuthi imali esiyinikwayo sinikwa iyimali njalo izasebenzana, plus vele hayi imali yangikhona sonke siyawazithayo sozincedele ukuthi wonke la ngamasela.
Umnumzana Trevor Nechikuni esinye njalo esakamusi Harare yena uthi uZulu kumele angabhangi ajabule kakhulu kodwa alinde kuze kuvezeke abakuchoyo.
So far sesisayine izinto eziningi kodwa izinto lokho zisiba wesi ku-economy. Angazi ukuthi kahle kahle kufuze size sisayine izivumelwano ezinjani. Mina kimi vele lokhu kakuhlukananga lama mega deals ayehlala esayinwa ngumgabe kodwa lanamhlanje akula ukubambekayo esingathi umgabe wakwenza.
IZimbabwe isibe lamathuba amaningi okulobela izivumelwano lokusebenzelana namanye amazwe ezithembisa ukuthuthukisa ilizwe kwezomnotho nakwezinye inhlangothi zempilo. Lawo amazwe asekalobelana izivumelwano ezithile lalo agoqela uRussia, China lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Embikweni wethule lamhlanje inhlanganiso ithi ikhathazekile njalo ngokuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo dokotela abelapha abantu abalinyazwa ngamapolisa lamasotsha kulandela ukutshengisela kwenzakale ngozibandlela. Ngokunjalo inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo achiyane lokuhlukuluza abantu abakhankasela lawo malungelo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eye Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kungiphoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba ukubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe kodwa basiza umuntu bangakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo ngoba lapha bavikela amalungelo abantu, bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokhu abakwenzayo kukhona ku-constitution, kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu loZulu nje jikelele. Uthe khuluma umphathi ntambo obona ngezemithetho uziyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo kodwa usuke phanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe, nxa sisikhangela u-chapter 4 we-constitution, kule-declaration of rights.
soloko okwenziwa yilabo abavikela amalungelo into esemthethweni omkhulu waseZimbabwe into ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga njalo akuqondanga ukuthi ama NGO kumbe imihlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Aziko enelisi khona lokho njalo azikho ukuze sikwenze khona lokho. Kodwa nxa sikhangela ema newspaperini endaweni ezijene sesizwile amanye ama minister ekhuluma nje esithi ama NGO zafuna ukugenqula uhulumende, ama NGO zawona izinto ezijeneyo. Ama civil society organizations asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. I-mandate yama civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngwe-MDC, ngwe-ZANU-PF, ngwe-ZAPU, ngwe-NDU, ngwe-NDE, ngwani. Asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu, le ndlela uhulumende kaMgabe abe phatha ngayo ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumele imihlangano yokuninginingi. Kodwa nxa sikhangela nje singabinyanga lezi eziyisihluphu ezidluleleyo sokungathi sokungani sokuphosa kufanane, ikakhulu nxa sikhangela kwenzakala esozwe eHarare ngo-August lokhu kwenzakala ngo-January sokungathi kuyafanana nje lokho kwakukhona embusweni wendulo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHabakuk Trust, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi zamadola ezedlula kancane amakhulu amabili $234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kweZulu lonyaka. Unobhala obona ngenhlala kahle kaZulu lokubuthaniswa kwencedo umnumzana Makhaloko osekwethekeleleni kweZimbabwe okwamanje ubikwa ihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje behlaziya lolu daba. Ulokho uthi uze njengesithunywa seUnited Nations ukuzoveza ukuzinikela kwale nhlanganiso ekuncedeni eZimbabwe ukulwisana lendlala evangelwe ikungananga kahle kweZulu. Uqhubeke esithi wenelise ukuhlangana lomongameli wamazisa ngokuzinikela kweUnited Nations ukusebenzelana laye ekulwisaneni lendlala.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Indwendwe zemota ezidinga amafutha ukuhambisa sezibonakala zizinde ukwedlula ezinye izikhathi emadolobheni amaningi elizweni lapho lawa mafutha esesilela kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende ethembise ukutholakala kwawo lula kulandela ukukhwezwa kwentengo yawo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo okwabangela ukuthi kuqhamuke ukutshengisela. Intatheli zindaba iStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweze intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona leyiviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoba ikhala ngesikhathi eside abasiqeda befolela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. umango ongasuka eChitungwiza ruwa nothono usibizela amadola amathathu $3 ukuya eHarare ukuthi emzini njengeGlenora Glenville eminye eduzane ledolobho sezibizela amadola amabili isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanise kakhulu ukukhweza kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini
Tina njenge pasi ya kupika kakhulu kuti abone kupika kakhulu ili ngoba ekuqaleni anthu yabona ukuthi ifuel yali yakhwela ithe isikhweli ukuhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa so kade sizuhlupho lwefuel futhi solubangile ukuthi amazuko lawo abe malutshwane then amakhombi lawo abe malutshwane lawo amalutshwane sephezi so isikhalazo sebingezo ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi kunakona i-fuel iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholakali kwenze ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyabuya
uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhweza kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla okuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecaba ngekuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu
uma stakeholders lapha bekakhulu kakhulu sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo abayi-charge so ihlelo lolu kalukaphumeleli kade besithembisile ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthuze baphezu so ngithemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende kuthe wangenela
kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thenisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezupco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhweza kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungela mali eneleyo eyaqondane nalolu hlelo osokuphethe kusimo esikhona manje
okokuqala izipho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90 yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwakwatesi
kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi le themba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende ngempela viki edluleyo abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa udubo belingokuthi babasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe umnumzana Andile Masukisa kamusiyara uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Imbiko le yesizwe kahulumende insukulansuku ukuthi lento izaguquka mboni kule nguquko ezenzakala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya isimo siyatshintsha lakathesa kulanguquka.
Kodwa ezinye ingcithiko zenoto zithi ukusela kwamafutha kungxenye ukuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola lemelika asemise ukulithengisela leyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokho kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu lemelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathelisa imali yakwelemelika amabhanga asemazweni angalabudlelwane obuhle lalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abakumabhizimusi kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izivumelwano ezilobalane nguhulumende weZimbabwe loeBotswana sezidale imibuzo ngemva kokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo ngomongameli bamazwe omabili. Uhulumende weZimbabwe ubethe imali le efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha uzayiphiwa nguhulumende wakweleBotswana, kodwa yena uhulumende wakweleBotswana ulwandule lokho esithi limali izaphiwa osomabhizimusi beBotswana abafuna ukwenza ibhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lentathela izindaba yakweleBotswana umnumzana Philani Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okuzenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba le ngesikhinto yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa uhulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is at i-level ye-government and not less than that. Okuzenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks and then baza specify ukuthi ikhishwa njani. In this instance umama lo sesitshelile thina ukhona izabe ikhishwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana laseZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. In company le must be company registered eBotswana. Uma i-company le iseZimbabwe kumele ibe in okuthiwa i-joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzabe kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizinisi aseBotswana leZimbabwe babekhenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo, behlanganisa amandla abo and izimali lezi ziphuma emabhangeni aweBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha khuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la aqamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha seze ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umangameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane eBotswana uhulumende, yikho ke sesibolekwa ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi kwangani sokumnandi sokuhle sokunjani. Kodwa ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezano-P F ungeza besithi into eluhlaza, thina sithesizekwazi ukuthi kayeluhlaza ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu, iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanku sesivuka ke sesibona ke incwadi ebhalwe ke nguhulumende weBotswana ukuthi hayi kayithembisanga muntu imali, akwela mali abazayikhipha bayinika iZimbabwe, basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe ke leBotswana, akula mali ethenjisiwe ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Yabona indaba le othi ngifake kanje i-facility le mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009 abantu bahlala phansi bayivumelana bathi no asenzeni into le. At the time yayi-$500 million pula, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yehlulile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana, behlule ukhona bevumelane on angazi ngesilibethi ukuthiwa ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa umhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee izimali ezimane zingabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina ngizalinika i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility lay asiwathinte, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathathele nxa ukuthi ba-involved in agriculture, asibathathele umhlabathi, asibathinte ukuthi they're protected. So even like Tesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. It's an amount that is 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wenage ubona njani? Ubonungani kuzaphumelela yini?
Akasithembi, kasibona ukuthi kulento ngaphumelela. Thina sesithemba ngokubona njengotomat. Ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe, lohulumende wezangaphandle. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswayo eBotswana, bayimporta eSouth Africa. Sokungaba lula ngalathi sisalama-industry aqinileyo eZimbabwe, sisalima. Si-exporte uchago, si-exporte ama-finished products, izinto eziningi ziye kuBotswana ngokungasebenza ngaleyo ndlela. Kodwa ke kathesi singakhangela ukuthi lathi singokhongozela, kasisela industry yethu, kasisalimi, sesizingela emaplazini lapha ulima khona amakhiwa, sesitshona sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala. Yikho-ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi-ke singancedisa kathesi.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa endawonye le ntathele izindaba yakwele Botswana umnumzana Philani Sibanda. Kwezemidlalo izikolo zezabelweni zeMandebeleni zikhuthazwa ukuba ziqakathekise umdlalo webasketball ukuze zingaqhubekeli phambili zibhuqwa ngeziphuma ngasenyakatho kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludabango ogcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeLakers Foundation isikhumbuzo Ndlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwele Mandebeleni zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlo okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizwe ezingqobe kumncintiswano wamankazana kanye lowabafana kumidlalo yalonyaka yeLakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelelayo ukuthi izikolo zangale kubo Harare lakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njenge Lakers sifuna silenqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga. Kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo yeLakers Foundation Under 16 Tournament iqotshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo njalo iqembu leGirls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana kuthele Kutama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana eGirls High anqobe usowabo abeNkulumane High nge-36-27 kufinal kuthi iqembu leKutama High litshayele Mazoe High nge-36-32 kufinal. Imidlalo le ibiyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi kwenhlanganiso yeLakers Foundation yonayisungulwe ngomnyaka ka-2009. Nenhlanganiso ikhangelele ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka. Kuthi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzolo Yankee Papalanga, awubuthelekancane wemzolo. Yankee Papalanga, awubuthelekancane wemzolo. Yankee Papalanga, awubuthelekancane wemzolo. Yankee Papalanga. Bemalume, hele lutando jwala. Bemalume, hele lutando jwala. Bemalume, hele lutando jwala. Bemalume, hele lutando jwala.
Akubuthele kancane mzukulu ngengikhiphe ibhabhalazi. Hayi, ibhabhalazi linthwele ngelinthwalise kanzima ngolwesine kunje. Hayi ke siligqiba ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshiwe lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende sithi uyaqhubeka ukuhlukuluza amagqwetha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, salani ke ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.